sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaziyisithupha kuNkwenkwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi.
Siyakuzwa kwe-online ukuthi akukatekele ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online bafile ama-computer network ilizwe lonke.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyagcina.
Bona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMouth South, so irila ayincedi lutho. Iyabisela njengokuba kunjalo.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Jamisa wethekelela ilizwe leBrithani. Salethulela lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi. UMnumzana Qhubani Moyo, omunye wabakukomishini le, uthi izeki kayilamandla okuveza ugwalo lolu ebulenjini be-intanethi okwamanje loba kungenzakala lokhu esikhathini esilandelayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngabantu lenhlanganiso ezibona ngokhetho ezifisa ukuthi kuhlolwe amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa ubulembu be-intanethi. Izeki ithi abantu bazahlola amagama abo kugwalo lolu olusanda kulungiswa kusukela mhlaka 19 ngoNkwenkwezi. Akasizwe uMoyo exoxa ngalolu daba le-Studio 7.
Esekulungiselele njengekomishini ukuthi abantu bayecheck amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalisa ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagoge Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMagoge Primary School, hambe uyelitshika khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lakukatekele ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online bafile ama-computer network ilizwe lonke. Kutsho ukuthi kungathina kuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisa nale-i traditional method ukuthi abantu bayazikhangelela fili physically.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Britain kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuye ekhaya aze kugangela khonoko.
Sehlile ukuya uzacela omunye umuntu amkhangelele ukuthi hhayi uGibbs Dube izake likhona lisiphele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers ethu wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokhu okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuzwa khonalokhu, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela wabona ukuthi ibizo lami Moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe sinjalo?
Ye nxa sokubonakala ukuthi ibizo lapha lisipelwanga kuhle, kutho ukuthi usizoyaplayela ukuthi usizacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amaZimbabwean akhona lapha ekhaya, ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kuona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehle ukuthi bahambe bayeverify.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe, lama-party sibe lamabandla atshiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya amabandla avunyelwe ukuthi i-voters roll bayaphiwa i-hard copy lokho esithi abubhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi ngayefuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties ayakwanisa ukuthenga, but also lawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenga. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll, ngoba esifuna ukwenza i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhonena kukhona nxa ukhetho soluphelile.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Amalunga ebandla leZANU-PF akhe phansi kukhetho lwama-primaries esabelweni seMentoring South asefika komlindi uyagcina kulandela isinqumo sebandla leli sokuthi kalusoze luphindwe ukhetho lolu. Intuthela izindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abangcotshwe kukhethwa ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube umgcinisihlalo waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedale lephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edale lepolitic bureau ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idale lepolitic bureau lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilitshumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedale lephalamende abayisishiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu njalo abalandeli bebandla leZANU-PF bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngokwayo ivele ivelela kurhulumente. Ngabe usithi u-MP kasebenzanga, you are not attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangikhona urhulumente umhlonoma ngikhona lapho ntunjani. So ungeza umthetha ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabengakwazi ukuthi umsebenza MP ngo-1 ngoba thina abanye sesuke eParliament sesingena eParliament sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutsho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutsho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
Okankomo ugcizelele esithi ngabo phangasikhwili ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Uthi ngobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe kukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams ukuthi khona bani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengeZANU-PF is it going to fight iwine, ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that president ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni yepolitic bureau izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bobe bayicebisa abanqotshiweyo ukuthi bamukele impumelo yokhetho esithi bandla leZANU-PF libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo omunye wabalandeli bebandla leZANU-PF uthi liqondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngibona uqonde kakhulu singabulerira wabona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo njalo ngaze baphinde siyabakhipha thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So irira ayincedi lutho, iyabisela nje ukuba kunjalo esingamthandiwa sometime.
Umnumzana Obert Mpofu wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo ezithiyeneyo kubandla leZANU-PF uthi ukhetho lwama-primaries kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke I think about 95% wenziwa kuhle but kwaba lamanye amalutshwane agcine sekuthiwe ayekhangelwa kutsha masinyane kuyona liviki eqalisa namhla alungisiswe kungabi ukuthi nxase sigena impela viki sekureportiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lo leGwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Adislo Commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports ade wazuza wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-property bureau avumelelayo but abantu isikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomakhuzi beZANU-PF banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njalo basele bekhala ezimathonsi besithi baciliwe. Ngimele e-Studio 7 emajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Nelson Chamisa umongameli welinye lamacele le-MDCT wethekelela kwelebhilitani lapho aza kwethula khona umbiko oqakathekileyo endaweni okuthiwa yi-Chatham House. Okwamanje wenza imihlangano etshiyeneyo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBedford. Sixoxele umnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla leli eBhilitani othi bazakhuluma loChamisa ngokwenzakala eZimbabwe.
Zasitela ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChamisa bese ngupresident wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esingupresident lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani. Silungisa izinto zekhaya.
Elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezihlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle. Ngokuqala. Okwesibili, ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe izizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo esiya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye umnumzana uChamisa?
Umnumzana uChamisa akakangeni kuhulumeni and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote, kodwa siyabe sikhangelela ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezo iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngani kufuze kuyenzakale kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadaki anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini okungesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma le-Studio 7 ese-Bedford kwelebhilitane.
Senganamasiko wenziwe manje ngelobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zinsuku zonke lamhla sixoxa ngemitshado edilikayo ikakhulu kulabo abahlala emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba namhlanje-ke silo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kanye lonkosikazi Isakhile Liline. Lezi zingcwethi zamasiko esintu. Singathi Madube, kwenziwa kuyini ukuthi kulezi nsuku kube le nhlupho zonke lezi?
Okokuqala ukuthi abantu ma behlangana bahlangana abanye kube le mali phakathi bahle bagijibele ukuthi bathathane bahlale bonke bengakafundani. So imali yani ngathi siya phambili siphela umuntu uyakuhlala la umazi ukuthi ngumuntu omthethe ngaphi ngumuntu umshado uyachitheka. Kukathi umuntu ongahlalangana laye lithandane lichoze isikhathi eside lifundane umfundi ukuthi ama-weakness akhe kuyini okunye lokunye kuyini angakuthandiyo kuyini akuthandayo. Bele ngangithiwa umshado njalo ngahlala, kodwa lokho phe kuthiwa isivukampunzana selisekala lonke alikafundani njalo kule mali involved kuba le-problem. Abanye ukungahloniphani ezindlini, umama uyakwanisa ukuthi ethethwe engakathathwa-ke ngumama o-right umama oyesindlini athi ma esethethwe sifakwe endlini ngasapheki ngasawatshi engumama ohambayo hambe imali ayenini uthiya abantwana bengela muntu akasahloniphi sengobuya kumbe ngama-50 yona la asebona lezinsuku umshato njalo lawo lasi.
Baba Ngwenya, nanto udaba khonapho.
Mbono uMadube uqinisile sibili ngoba abantu bakhangela ukuthi uGeorge lengumshadayo ulani ngizazuzani noma uJoji echada laye eke waba lomfazi ulendlu usezafuna ukuthi achade laye laye ukwenzela ukuthi ayethumba impahla zikaJoji lo lempahla zalo umufa amtshiyileyo kutsho ukuthi okwalezi nsuku omama bakhangela inotho yomuntu njalo lo siko lalo alusalandelwa lusekho ukuthi nxa umuntu echada nje wenzani omunye engathi nxa sokulotsholwa khona phana uzethi hhayi khonokho esawukhiphayo sokwanele kanti-ke konke lokhuyana imitshado yonke linto lamalobolo kwenza ukuthi abantu bazinze bahlale ndawonye kuhlangana amadloza komama kuhlangana amadloza kobaba njalo nxa betshadile benza njalo kuyadingakala ukuthi bacolwe nxa belobolile ukwenzela ukuthi inkomo yokucolwa liyana ehlatshwayo iyabe ihlanganisa amadlozi akojoji ngapha lakondebele kwenze ukuthi umtshado lwana uzinze ungaze waphephuka emoyeni
umadube khonokho kukhulunywa ngobaba sizwa kuthiwa kuqakathekile kodwa-ke kusayenziwa yini ukuthi kuzokuthiwa-ke amadlozi kumele ahlangane into ezinjalo kumbe vele lapha kusekho konke lokho
lokho vele kodwa kukhona ngoba anti kuyajolwa kuhlale phansi abadala kulojolwe kuphuma inkomo noma abantu sebesithi benza into zesikhiya but into zesintu vele akunalapho esingajwalekela khona into ezikhona ezenziwayo esiphila layo esingeke sehlu ukwanti ukuthi sehlukane layo its always into ezikhona esiphila so asingeke sithi akusayenziwa kuyenziwa kukhona umntwana angaqanyela unyawo lapho aqanyelwe khona isisu siyabikwa acolwe kuhle ikokho kade kuthiwo ngizonye ukuhlanganisa amadlozi ngendlela enjalo
ye nxa sesigakela futhi siya phambilini baba Ngwenya pho nxa ungathi abantu ubalayibo laba sibili abathetheneyo ubatshele sibili iziqondiso zokuthi nxa lifuna ukuhlala kuhle kumele lenze lokhu lalokhu lalokhu ngamafitshane babo
ngibona nxa bethathana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi kule mkhuhlane evelayo imikhuhlane evelayo yiphi na imikhuhlane evelayo uzafica ukuthi indoda isisehluleka ukuya emacansini kufanele ukuthi behlukane kanti izolo bekunganjalo umthandile wamfanele umthande lanxa eseyisilima yikho njalo kudala ukuthi uzokuthiwa indoda ibulele umfazi lawo yazibulala ungathi uyakudingisisa uzafica ukuthi umfazi lwana obeligabazi wamtshela ukuthi laba abantwana abasegumeni lapha awubazala ula mntwana la
madube uyatsho ubaba lapho ukuthi hhayi kwesinye isikhathi uzezokuthiwa-ke ihloko akalisagamuli phela sukucina kuhlupha umama icine tshela ubaba lokhu lalokho so ngamafitshane ungatheni
ye kuyahlupha sibili bayenza njalo umama uyabe sengasabekezeli sengasakwazi nxa kuthiwa lekunandini lebubini yabe kutshona yabe sebona ukuthi hhayi angabekezeli hhayi kuzamhlupha
ye zulu kandaba ndithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba udavid mhabenyana Ngwenya inyanga enkulu sibelelo dumo ngibonge njalo ke umama usakhile liline umadube ukhona ngale ke kule Botswana ye zali siyaqhubeka ngodaba lolu-ke ngeviki ezayo okwamanje-ke sendilitshiye ezandleni zikamike hobe okwesikhatshana kuhlelo lwabatsha
Yebo 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 mthwaka zomuhle sesidivana ke kuhlelo lobasakhulayo mina ngumike hobe lamhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana iphithule maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka masihambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu ngiyakwamukela kuhlelo maphosa unjani mnumzana
ngiyabonga ngiyaphila mnumzana
hayi ngiphilile ula sisifiso sokungena kukhetho kulumnyaka uncintisa ukuba lilunga ledali lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni sebulawayo central awungitshele ngamafishane ngalo
hayi ngingathi yikho konke nje khonoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibanele esigabeni sebulawa e-central kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endabeni zokukhokhela kwelizwe lesigaba kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties nasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo ezimbabwe nasezigabeni esalakizo locally asebantwini abatsha yibo aba-innovative njalo yibo aba-flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benanzelele njalo bethole amacebo yokulungisa ama-problems esilawo. So yikho okwenza naba yi-frontrunner ukukhetha ama-candidates laphana nakhina sengiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobudlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola isikhundla akhanya nganawe ekhomahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho, bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi ngapha nje few names silo Future Msebele ozamela entumbani makhandeni lase emakhandeni kuwadi 11 kobulawayo silo Parliament Mlingo umuntu osakhulayo echolocho silo Mthabisi Mlingo ozamela echolocho South siphinde siharare silo Vitalis Bafana ozamela I think ikwazana nangaphambanisi eGwanda South eGwanda North silo Ndodana Umoyo ozamela enye i-council iward khonaphana. Baningi abantu abasakhulayo abamela ama-constituencies especially this election kwiZimbabwe ngoba it's a deliberate attempt esayenzayo njengebandla ukuthi si-prioritize ukuthi abantu abasha bethathe ama-leadership positions.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela. Bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapha. Wena uthini ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala. The word over. Nothing buya khonapha eZimbabwe. Zange kamba manga laba abakuchoyo ngoba singakhangela i-liberation struggle eZimbabwe. Yadiwa ngabantu abasha. Akekho umuntu owayekhulile laba ababa ngamabutho on both sides izikhale zandla belwela iZimbabwe balitshwane ababesebekhulile but nakukhula kwankona babengakafika ama-50 years. So if bona maba benelisa ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha yithi-ke politics efuna abantu abadala now that sesikhululekile sesiku-independent. Mbona ingani ngabantu abayisikhwaba ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Umcabango njalo kudalela abantu abakhulayo ikakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eish, uyazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu mnumzana. So esiza kwenzayo ngeviki ezayo saqhubekela phambili nayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masibani ngeviki ezayo. Ntswakazi muhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana iThithula Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngumike Hobe.
Siyabonga ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni lamhla kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalo engilawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 iverse ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime.
Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kuthi ukuthi uyakusungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli. Singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi. Abesihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule uhlamvu lungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele silanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPaul lapha echazisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Limimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolo muntu, ngoba lapho uPaul uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Mbona ngani zintathu. Okokuqala, uPaul uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu. Kazangathi ezinye uthe zonke ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali. Kodwa lapho uPaul usikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ukunanzelela ukuthi kasili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe uSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Sibanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La uMpofu usefuqa uSathane, ngakho wena awuli lo Mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kaMpofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ubekwazi ukuthi hayi mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa uSathane ofuqe umuntu lo olisana nami. Ngakho silwa njani layo uSathane? Yikho kuqakathekile, kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPaul esithi bophanini lifakeke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu kufithi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu yathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispa.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sibone ke ezemidlalo lamhlanje. Iqembu le-Islanders linqotshwe ngeZBC Kariba 2-1 emdlalweni weCastlilaga Premier Soccer League lamuhla. Iqembu le-Dynamos lalo linqotshwe 2-1 ngile Harare City emdlalweni ofanayo. Singalehlukani wothi sibone ebezikhokhela lamhlanje. I-commission eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll ebulenjini be-internet. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina. Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela kwelebhilitane. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.